Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomo hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 15 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulomuntu oyedwa obulawe COVID-19 kobulawayo isolo labangamachumi phose amabili ababanjela umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula lufeve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlongwa kasekho. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oyedwa obulawe COVID-19 kuleli izolo labalithumi lasishiyagalolunye ababanjela umkhuhlane. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili alamathumi amathathu lanye 231. Umufi ubehlala kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abafunyanwe sebepholile isolo njalo bayisishiyangalombili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,055 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,640. Abalokhu begula bangamakhulu phose amabili 184. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubambe abantu abangu 38,351,539 njalo wabulala abangu 1,089,186. Omunye wabasungula ibandla leMDC umnumzana Esafu Mdlongwa kasekho. Umdlongwa ubikwa ebhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo isolo njalo inkundla yeZim Live ithi udliwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Umdlongwa waba ngumqoqi weMDC wakuqala owayebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla u-organizing secretary njalo wake waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende. Umdlongwa ongubaba ka-Oskido umhlabeleli odumileyo kweli-South Africa wasebenza kunkampani kaloliwe i-National Railways of Zimbabwe elilunga lenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU labo Morgan Tsvangirai o-Gibson Sibanda labanye bazosungula ibandla le-MDC bebonke. Abasebenza laye abagoqela umsekeli kamkhokheli weMDC Alliance umnumzana Washman Ncube bathi umufi ubelungile njalo esebenza kuhle labanye. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga yena othi umdlongwa nguye owamkhuthaza ukuthi angene kuMDC.
Ngilokusigana okukhulu nokulwa lokhu esikulwayo akusatsho lutho. Ngitsho ngoba umdlongwa nguye umuntu wokuqala ukukhuluma nami wangikwenzeli. producer kubaba uChangrai elokipso noshwanda yilo madodana angisazana nawo uyu umuntu asehlale lokhu ezikhumbuza ukuthi mhlanga selilahlekile ayisikho lokhu esakusiya kwenza kulahlekahlutha lahlekasikile ukuthi hhayi sisiphinda sihanda sibuyele endimeni lapho yena umdlonga nakuba kudipsoni abahlukweni kube ngasekho ukuthi ukuthi umlando usosaleyo edima esikhona ukuthi siphutshise lowo msebenzi umdlonga naboswanda nabochwangirayo abeyedethi uqeda
khathesi nje sikhuluma ube sengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla
umdlonga njengoba sonke esaqalisa i-NDC savumelana oba kuchangirayi ephathweni omkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyokuyela khonaphana lapho esaqalisa khona safuma i-NDC alliance okuyitsho ukuthi wezelethi kuyinjongo ukuthi siqalise ku-NDC ka-2000 ngalani esaqalisa ngango-1999 umdlonga ubesengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho kade sesithatha khona ulwazi ukuthi nxa sesike akusaboni ukuthi siyangaphi sihlale phansi laye asiboneni suba ngasela ndaba lokuthi akhontesi uba ngu-MP kumbesenetha kodwa kubesifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo uChangrai noGibson Shwanda awuthiya khona.
Umnumzana Albert Mhlanga, lilunga le-MDC Alliance. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Uhulumende wesule ama-by-elections ayemele enziwe mhlaka 5 kumpalakazi esithi ayelakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumbiko ewethu leyisolo i-Human Rights Commission ithe umkhuhlane lo usuyehlile kanti lo hulumente laye useketise iziqondiso zokuvikela. Iphenjalo umzekeliso webandla leZANU-PF eliqhube ukhetho lwama-primaries kanye lokuvulwa kwezikolo isithi ukhetho lalo lungenziwa ngonanzelelo njengezehlakalo lezi kungabi khona ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umbiko walikhomishini uza ngesikhathi abanye abafuna ukuncintisa kuma-by-elections sebebambane lenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership kanye le-Election Resource Center baya emthethwandaba we-High Court ukuyawucela ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le-Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi bahlele lolu khetho. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaphambili lanxa uhulumende esithi usebambanise iholo labo lama-allowances e-COVID-19 ukuze imali le bayihole ibambene njalo ithe xaxa. Uhulumende wazise izolo ukuthi ama-$75 awaholisa izisebenzi zakhe njengama-allowances aqondane lokuzifikela kumkhuhlane we-coronavirus asizabanjaniswa leholo kodwa bazawathola eyimali yeZimbabwe. Uthe lokhu kutsho ukuthi iholo likambalisi seliyi-$12,591.15. Kodwa ababalisi bathi le yiyo imali abavele beyithola nxa kuhlanganiswa i-COVID-19 allowance leholo labo. Ngokunjalo bathi akula mali abayengezelelweyo. Bathi bafuna iholo labo likhutshulwe lilingane le-$520 kungavalwa i-allowance ye-COVID-19. sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula hlabangana.
Akutshintshanga lutho, into abayenzileyo kuphela ukusenzela imetsi. Basibhedele bathatha imali ebesivele siyihole 4300 leya, bathatha i-40% leyingene last week eyi-1600 pounds. Basike bakhonvetha le nostro yabo yaba yi-6102. So nga-80 nostro 6.1, u-80 40% le abayifakileyo i-1.6, uze edale salary yethu i-4.3. Bayenze kungazwakali nganiso kule something abayenzileyo, bona vele bangayenzanga. Ufana lo muntu othi ule dollar evele unike idollar, abese sithi hayi khathi sangisakunika idollar, sengunika i-100 cents. So I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifungenze limits asinokuedelwa inostro kwisalari yethu. Thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari, isalari njalo ingelanostro. Hanje bashona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe isikhitshwa. So inostro ingena ngaphi kanti kwisalari?
Lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini.
Ukuze senze sibuyele emsebenzini ukuthi basinike inkolo equivalent to i-$520. Oh, kusondela khonapho u-520 kulokuthi badlale ngengqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okuzi-edela bayenze ngani kule nto engimangalisayo ebayenzileyo. Into ekhona igovernment ayenzanga lutho, bathatha amapheni ba-edi imali zethu bakhiphe sebefakele nostro le kungani kule nto abayenzileyo. Kodwa kusalayo thina zilangeze kungenanto ephutshayo esiyibonayo, sizakhontinua sihlezi ezendlela.
Unkosikazi nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo intengo yokudla lokunye okuthiyeneyo ezitolo ibikwa isilamaviki ingakhuphuki lanxa nje ivele iphezulu ingafinyelelwa ngabanengi. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kubangelwa ngumkambo wemali osemthethweni okhanya usubulele umkambo wensitha. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla le-MDC Alliance. UNdlovu uthi okungaphathisa umnotho welizwe yikuthi kusetshenziswe idola leMelika kuphela eleZimbabwe lifakwe eceleni.
Ibhondi kayisathengi lutho ezitolo, so lokho sokusitsho ukuthi i-buying power ebantwini kayikho. Abantu abasenelisi ukuthenga abafisa ukuthenga, abasenelisi ukuya ezitolo bathole abakufunayo. Ngokunjalo nxa iningi nelisa ukuthenga kutsho ukuthi abakubhizinesi lanxa betshaja ngedola leMelika betshaja ngerandi, labo kabasakutholi imali ngoba abantu bengela buying power bengenelisi ukuzothenga. Yikho ke ungazithola ke izitolo zigcwele impahla zikhona, kuthiwe hayi umnotho usumuhle, umnotho usulungile. Impahla zikhona kodwa abathengi yibo abangekho ngoba abantu bengaholi bengela mali. Abantu abaningi kabasebenzi, kuthi laba abasebenzayo bahola ke imali yena le engathengiyo bonot. Okokuthi nga kuyadolarayizwa ngokugcweleyo, abantu benelise ukuthi bahole i-US dollar kumbe amarandi kakhulu izisebenzi zikahulumende. Singabona ke umnotho wezelizwe uthuthuka njengesikhathi lesana esikahulumende womanyano isikhathi sika-2009 kusiya ku-2013.
Kodwa nxa sikhangele wona umnotho welizwe singathi kulobubelo na, nxa siqathanisa lakhona okwesikuzwayo ukubana isisindo semali yeZimbabwe singani sesingcono?
Singathi thina isindo semali yeZimbabwe ibhondi nothi leyi kukhanya sizinzile okwakathesi kuqathaniswa ke ledola leMelika. Lokho kwenzakala ngoba uhulumende onguye ofixayo ukuthi exchange rate ibe njani ngama-options nalabo ezenzakala. Kodwa kakutsho ke ukuthi ke imali yeZimbabwe ke ilohlonzi, ngoba thina siqathanisa uhlonzi lwemali le ngenelisa ukukuthenga ezitolo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-MDC Alliance. abadilizelwe izindlu yikhansili yeshitungwiza isithi bakhe endaweni ezingaphandle komthetho babikwa sebethwele nzima ngoba bengasela ndawo zokuhlala. Abaningi sebebhanxele ezihlobeni lakubangane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza and Manyame Rural Residence Association umnumzana Mavela Sikhumalo.
Abantu bayahlupheka kathesi bangcindezelene kuzihlobo, bangcindezelene kweminye imizi lapho abacela khona ukufaka izinto zabo ngamva kwe-demolitions wona lawo kumbe izindlu zabo sezidiliziwe. So thina njenge Chitungwiza and Manyame Rural Residents Association sisebenze ndawonye le Zimbabwe Human Rights NGO Forum sakijima saya ku High Court sa faka i agent court interdict sa misa uze ama demolitions lawa angayiphambili. So kwasekumiswa konke lokhu.
Izindlu lezi izakhiwe lapho okungavunyelwa khona yini njengokutsho kukamasipala.
Umunisipala wethu kakhulumi iqiniso kudaba lolu. Siyakwazi thina ukuthi manxa sikhangela umthetho i-Urban Councils Act, omunye umsebenzi okhona okamunisipala kumbe owekhansili ngowe-development control ukuthi manxa umuntu efaka i-structure yakhe engokheyo emthethweni, umunisipala kumbe ikhansili iyahamba iyomunikeza i-stop development order idilize i-structure yona leyo isaphansi. Kodwa lapha siyabona ukuthi umunisipala wethu walala emsebenzini wathiya izindlu lezi zacina ezinye seziphelile, ezinye vele sezileminyaka abantu behlala kizo. Njalo abanye abantu laba indaba ekhona lapha enkulu indaba ye-corruption. Abanye abantu lapha sebenikezwa kudala amaphepha kamunisipala weChitungwiza, abaningi babo balamaphepha asuka kumunisipala weChitungwiza wona lo.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngowenhlanganiso yeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abangamakhulu amabili lamatshumi amane abelatshwe umkhuhlane wesihudo wobulawayo ngolwesibili layizolo. Kunakanelwa ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa ludubo lwamanzi. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kunenge osokufezwe nguhulumende lanxa nje ebhekane lobunzima bezijeziso zenotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio CV? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngakuthiwa lingabanhle ukuthi ilizwile le mali ngaso yalidonethela imali silihonise. Ngokungathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngumzali lo mntwana okumele abhale form 6. Yamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada umthombo yetown. Ukufunda sokufana lokugada umthombo yetown ukuthi ahamba kuhyper uyaphinda yeqile kumbe ukufunda uqala ufundiswe anduba uzahamba uyebhala imhloliso. Phela into eyenzakalayo le mina ngangazi ukuthi phele yena usacabangane yena kahle kahle kumbe
akasafuni bantu usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa sina sihlale sifana sibuyele emuva leke bomzikazi esasigqoka khona amabhethu vele singazilutho even khona komzikazi abantu babefundiswa ezinye izinto lokho kwakha akuyenze ebantwini hayi ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona abantwana njalo basibamba inkunzi sibhadela izimali kwathi sibhadala izimali yemntwana ongabhadalanga ye kwathini kwathini sabhadala izimali zethu khona manje imali lezo esazibhadalayo abantwana bazange bafundi khathesi bafuna amanye ama-school fees futhi bacomplaina ngokuthi sibhadale angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo kodwa yena uyakubona yini ukuthi amatitsha into abakhala ngayo yinto bani ngoba amatitsha eqinisweni amatitsha ukuba njengotitsha kufana lokuba ngu-cowboy ngoba khathesi u-cowboy omunye osegwanda le uyahola i-30 US.
Njani basakazi hayi mina ngiyaphila ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkandla wayesebenza emayadini eMorning Side kobulawayo ngomnyaka ka-1982 ehlala esizindlu maye khona omaziyo ngicela angithinte enambeni esithi +267 7489 0537 ngiyaphinda njalo +267 7489 0537 ngiyabonga.
Yes, sibingelele kumsakazi njalo khangelane nenhlupho zethu zomhlaba nezihlangane lazo inkinga zenye zizabo corona izinto ezisivalela impilo hey phila nzima abantu bakithi kunzima lokhu kunzima sibili ingazi umbeni kubona ithi sodwa lina abanye mbeni liyakubona esesihamba kanzima kanje emhlabeni izimota lazo sezidure ziyahlanya ngikhuluma ngindi yami imota sengizengayibeka phansi ngoba hayi kunzima kuyafana ukuthi ngiyabembulala imota mahara ocethi bazalwane ebadala kunje kuhlangene umhlaba wonke singayenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso ngoba udubo lolu sokurongo abantwana ezikolo abasafundi yibe sibakhalela thina abadala kuphela njani.
Ngimbingelele umsakazi mbingelele enyathi kuvillage 4 komoyo omoyo othethe umadruwe omoyo kuvillage 4 mbabingelele bonke ivillage bonke omama onaphisi abaningi kakhulu abantu bakhona babingelele mbingelele lomelane ncubi mbingelele lomaster ncubi mbingelele lo elisi moyo othethe umelane ncubi ungabe inkosi ngathi kahlala lapho wonke evillagini aphana omama unakhethwi onamakhumalo omsipha otamkhulu mbabingelele bonke ethi ngegama lenkosi namhlanje inkosi mayihlale nabo ngiye mbingelele nawe ophethe umsakazi oyingqonqothela phambi uzibonakalise ungaphela amandla ngojesu into ihlala nawe nansi yakho incwadi ngidizethembi.
Basazi madoda bengixotsha abantu bethemba ukuthi bazangena bona kuphalamende omakhuphe nabomonzora nabokhalipan phukeni kodwa bazahlala iminyaka enale emibili emithathu yolandelayo sekufika ku-2023 imukale-election bangaphuma bonke baphele bathi du ngomhawu wabo ongafunakaliyo umhawu usibile omubi baxotshisa abantu ephalamende baxotshisa abantu ngaphi nangaphi befuna ukuthi lakuma-councilors befuna ukuthi beyengena bona bahlali njinjani kezintombi lamajaha Isitudio 7 sina sikhangela izulu ngapha ngakithi hayi lisibulele manje
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. amapolisa kwele Uganda angene ngodlame eofisini yebandla eliphikisayo ele National Unity Platform izolo kusehlakalo umkhokheli waleli bandla uBobby Wine athi ngesokwethusela ukubuyiselwa muva kwesizalwane zeCameroon yimelika lapho ezincetshwe khona ubuphepheli sokuphehle imbono ehlukeneyo abanye bekusola lokhu kodwa kulabanye abakusekelayo besithi abantu laba bathiya bedale amacala ngakho kumele baphenduke bazethonisiswa Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende walelilizwe umnumzana Stephen Manochini uthi kabone kusiba lokuvumelana phezu kwemali ekhangelane lokuphathisa abantu abaphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-COVID-19 lamabhizimusi amancane i-stimulus package kungakayiwa kukhetho. Umanochin emele umongameli Donald Trump uphakathi kokukhulumisana lomlawuli wedale lephalamende eleCongress unkosikazi Nancy Pelosi laye emela ibandla lakhe eliphikisayo elamaDemocrats. Umanochini uthi uhulumende ulemali engange 1.8 trillion kuphela engasetshenziswa ukuphathisa abantu laba lamabhizimusi. Kodwa uPelosi lebandla lakhe bathi kudingakala imali engange 2.2 trillion dollars. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana umnumzana Muzobanzi Ncube yena othi ukudonselana lokhu kulimaza uZulu odinga ukuphathiswa ngemali.
Okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama-Republicans lama-Democrats indaba yemali and indaba yemali yiyo nje evele idefina umRepublican lokuthi umDemocrat umeleni. AmaDemocrats abantu abathanda ukunceda abantu they focus more on social issues. So yiko befuna imali eningi le I think khonapho kubo 3 trillion. And ama-Republicans I see bona abantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues ukuthi esiphomba unike obani izimali mahara njani njani uyabona abakufuni khonokho. AmaRepublicans afuna kuthiwe ziyaqamuka impi kuyakhala somewhere. Ah lapho nyakutshela uyabona ama-Republicans by 10 trillion.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats lokhu ukuchoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende.
So kugcina ku-affecta kakhulu izizalwane ze-America kakhulu zenezezi affectwe coronavirus abantu abakhitshe emsebenzini balewa off for what about 4-5 months now and siyakwazi ukuthi okungama 1200 lokhuyana lokhu abantu bakugcina khona nale kumbe abo March April so abantu bajombile sibili and abantu banida uncedo kakhulu mnumzana Nkomo i-politics lapho ilasha khona ukuthi khona abantu bayabambelana izikhwili bona bezidlela ezindlini zabo kodwa kugcine kuaffect abantu bona ba you know izivalwane ezingela mali akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe you know between yona iZanu PF labo Chamisa laba uChamisa anti yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard omnanga kwa bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi lizwe liye ngapi liye phambili yena uChamisa kafuni so abantu abayo basebenjani asebehlupheka ngobani ngamaZimbabweans.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esidabuka kokapo esilobela kodwa esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kobulawayo izolo labangamachumi phose amabili ababanjela umkhuhlane. omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende umnumzana esafu mdlonga kasekho. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu idemokrasi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.